benganamasiko
wenziwe mandla
yena baba mkhulu babelobola njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha siqhubeka ke silo umnumzana Ezra Chisa Spanda umsakazi olodumo kuzobuya njalo unkosazana Sheila Spanda incwadi kwezamasiko esintu uhlala khona ngale ke kwele Britani
isikhathi esiningi la umama la nasebona la engani ke ngaba abalingana layo umba badala kulaye ecansini ngale sokuzwana sedinga umfana ozamenza ukuthi azise ngani mutsha la sesiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azise ngani mutsha aze ke jabula kukanti kubo baba labo bafuna ukuzibona laba ngani bancane abone ejabula akhumbule izikhathi zakhe zanothi hey ngesikhathi sami lo mntwana ebengelamxhilika yelokhu evukeke time makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu
okunye masibanda akutho ukuthi nxa usendlini sucina phela even sugqoka amaduku la ngana njani njani sulala suzibopha ngongama lokho kufakwa emakhanda into ezinjalo akuhluphi konoku yini uthi phela omunye uyagcina sithi wathi ngidinge okuncane vele
okulala sukophe ngamasoku sekhanda
khonoko kanye
hayi phela amasoku labancane bayabopha ngayo babudube okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasoks ngoba uyathi uyavuke uyaphaphama usuku usubona umuntu usezithengange soks uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kanti ngathi kusafanani futhi so umuntu useguge kakhulu futhi ngingatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula umdaweni laphana lapha sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana laba bafana abancane baba labo bathandana labo mama abancane yebo khona kwana nangiyana kathesi kuyini khona kwana kuyenzakaleyo sikhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi akusahambelani vele sokukhatshana phela igazi likamama lwana lisagijima uzayenzani kathesi into efuza ikhangelo lonale usasencane phela bakhangela amehlo onkathi engakuye
ya lapho kuyahlupha mdaweni sibili lakhona kusibili ukuthi abanye bathi ngala amasokisi into enjalo
kukanti sakhuluma ngayo indaba leduba ukuthi abantu-ke umama kathi sesenje umadawa odadewethu nxa sizathi-ke umkhwenyana sengena sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophe le khanda indoda isukuyenzeni kwapha siyacabanga lo mntwana-ke ngale-ke lo ngane usemncane olama-20s umbo lama-30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kho kuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda so kuqakathekile khona ukuthi abantu bazi ukuthi baziphathe njani
ye isikhathi sesidliwe kumangoye kuba-ke ngamafitshane khonapho masibala
ye mina bengithi khona ngamafitshane ngithi khona abantu abake bekhangele ukuthi bathandana labantu abangakanani okuyenzela ukuthi kungahluphi kungahluphi sokukhonfyuza la bantwana kugcina sekukhonfyuza abantwana abantu bethandane ma bethandana bethandane labantu abalingana labo kube lapho uthandana lo muntu ongathandani labo lo muntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kula kumbe umuntu omncane kakhulu dinga i-age yakho lihlalisane ukuze liguge lonke libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kulomunye ozathiyela omunye ukuthi la omunye ukuthi ma wena usuhambile sesalihawula
kusenjalo nje-ke kukhona owaboshuga dedi oshuga mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu indaba zemali indaba lokuthi bazibone ngani basebebatsha indaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho-ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo nalo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba layo uzibona-ke engani seselijaha nxa ehamba lentombazane esakhulayo
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge-ke ubaba u-Ezra Chisa Spanda yena khona ngale-ke kwele Bhilithane mbonge njalo-ke unkosazana Sheila Spanda laye ukhona ngale kwele Bhilithane hayi-ke walamhlanje ngimalapha zihlobo zami ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ogibs dube lilani
Salulande,
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 Salulande.